So we seek out the send of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Of course, thina abadala singaba resistant, but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant. Asilaleleni ngoba sizacedisa isizwe seZimbabwe. Silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabezempilakahle ngoba yeyi i-corona iyabulala.
Abantu abangamashumi amahlanu lantathu, 53, abatholakale bele COVID-19, sebekweze inani lasebefunyanwe lebele gciwane leli, kwabangamakhulu phose ayisishiyagalombili, 787, emhlabeni jikelele, sebeyizigidi phose ezilishumi lambili, 11.9 million.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle, kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2%, ngoba zisaseziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo.
Lanxa uZulu esamukela uxotshwa umsebenzi kukamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo phezu kwecala lenkohlakalo, iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele zixotshwe lazo umsebenzi. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abantu abangamakhulu amahlanu lantathu, 53, abahlolwe ngolwesibili abatholakale bele COVID-19. Osokukweze inani lasebefunyenwe bele gciwane leli kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa, 787. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili, 201. Abagulayo kwamanje bengamakhulu phose ayisithupha, 577. Labulala abathoba mune munye, 9. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalombili, 81,335. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili, 11,988,250. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu, 547,497. Abasinde kuyo beyizigidi phose eziyisikhombisa, 6.9 million. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu, 580,086. Labulala inkulungwane phose ezilishumi lambili, 11,955. Wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 245,068. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kulabanye abantu abathi banatha okuchiyeneyo ukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19, loba nje odokotela besithi ukwenza lokhu akuvimbi leli gciwane. Bakhona njalo abadlela evalweni ngokumemetheka komkhuhlane lo eZimbabwe. Ake sizwe abanye abasithumezele imilayezelo yabo ku-WhatsApp yomsakazo we-Studio 7.
Kumenze katshengisa ubungcono bakhe abone ukuthi abantu bathola impilakahle, ngoba impilakahle ilungelo lomuntu, asiyonto umuntu umele ayicele, yinto eyokuthi umuntu umele ayidimande. Xa uhulumente engaqhubeka etshengisa ukungaziphathi, uyagcina esenza abantu beqinalabo sebesenza futhi into ezingalunganga, abantu beqina sebephuma ezindlini kwenkani isikhathi sangikhona singakafiki. So uhulumende kazame ngendlela zonke ukuthi aphathise laba abantu. Okunye okulandelayo yikuthi siyabona ukuthi kulezi ndawo ezifana lamashopu laba kuthiwa abantu abamela ngabe buthane kakhulu, but enginanzelelayo esigabeni sekulamtra abantu bayabuthana sibusiya phambili. Eshopu yathola kugcwele phakathi. Mbona ukuthi kuyancedisa kufana ukuthi ngathi abantu angeke bathile nomkhuhlane. Abantu bazilunga ngokuthana ngendlela efana naye ukuthi ishopu yathola phakathi igcwele, umkhuhlane befumulo ye1 umkhuhlane lo endlelo yiko ngayo yakwazi ukuthelelwane ucina utholakala ezisebenzi nabanengi
ngiyazama ilemon abanye iqiniso mpila bakwenza lokhu ngiyazama ilemon ngihlanganise nejinja nayo negaliki bese kunatha-ke lokhu sengikwazi ukuthi-ke sengiyolala nakhona khona ukuthi kwelapha kuphela nje ngoba ma uze umoyana zama siyazi ukuthi ikhambi kaliki yabe ikhona kodwa ma uze umoyana zama lawe khonokho noma kungasasebenzanga kodwa uzame ukuthi nawe uphunguze ifikela ngoba siyazi ukuthi vele ikhambi kalikho ngoba ukhumalula egoli ngisenyulenzi
Zimbabwe amahle asilaleleni esikuxwayiswa ngabezempilakahle uma singadelela siyafa siphele sithi du ikorona iyabulala bakithi of course thina abadala singaba resistant but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant asilaleleni ngoba sizaqedisa isizwe sethu seZimbabwe silaleleni sihlonipheni khonokho esikutshelwa ngabe zempilakahle ngoba yey ikorona iyabulala ngiyabonga umsebenzi wenomuhle liwenzayo ungayisini ngani ulwazi alukho eZimbabwe
lapho ke lizwe abanye babantu abasithumezele imlayezelo yabo ku WhatsApp yomsakazo we Studio 7 ulakho ke lawo yokuthumeza owakho umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz Shortwave.
Lana uzulu esamukela ukuqotshwa umsebenzi kukampathi intambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ngumongameli emasono mnangagwa izolo phezu kwecala lenkohlakalo iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele lazo ziqotshwe umsebenzi nxa umnangagwa ezimisele ukulwisana lodubo lwenkohlakalo Umoyo uxotshwe ngemva kokubotshwa kumaviki amathathu edluleyo esetheswa icala lokupha inkampani ye-Drugs International umsebenzi wokudingela ilizwe okokuzivikela ku-COVID-19 engalandelanga umthetho. Inkampani le ibikwa yahuquluza imali kahulumende engena kuzigidi ezimbili ngokumthengisela amamaski ngentengo ephezulu kakhulu nanxa yayiwathenge ngephansi. Isiphathamandla salenkampani uDelish Ngwaya yena obiwa elobudlelwane lendodana kaMnangagwa uCollins ubotshwe laye phezu kwelolu daba ukhululwe kodwa izolo ngesibambiso sebail uCollins yena uyakulandula ukuthi kulobudlelwane loNgwaya umoyo ukhangelele ukumiswa emthethwandaba ekupheleni kwenyanga olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube uthi Nxa umnangagwa ezimisile ukuqeda inkohlakalo elizweni kumele axotshe zonke iziphathamandla eziphatheke kulimpehlane njalo kubotshwe bonke abakudaba lwe-Drugs International.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle kodwa-ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2% ngoba zisaseziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo kungabi yinto ejeziswa nje umuntu atshaya isandla ebeseyekelwa ma ngifaka umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo umuntu ofanele ukuthi kukhangele ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana bezimpako kusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafreeze ama-assets yakhe bathathe layo yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe bayenelise ukuthi bakhulume le-Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathwe zibuyiselwe ekhaya ezimbabwe ngoba zasuka ezimbabwe ngendlela engalunganga ngendlela eyinkohlakalo kuphinde futhi bebese befreeze lama-assets abo bebese bathengisa futhi imali leyona ibuye izokungena ku-government iyelelise ukufunda izinto izinto ezidingakalayo eziluhlupho njalo ezigqakathekileyo elizwe leZimbabwe esifana le-health sector le-education elizwe leZimbabwe. Kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebesegandiswa ke ejele noma uyayihlala leyo 15 years, kodwa kube ukuthi nxa iphuma laphana aqale phansi impilo khona abantu bazohlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga njalo ingalomthetho nxa esiye yakudinga iza kudinga ukuthola.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Izinto zeZimbabwe babuNkomo indlela esesafunda ngazo noma ngithi indlela sekwenzakala ngayo, ezinye izinto sekunzima kakhulu ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami, kodwa engingathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakutshayela ihlombe into nxa bengakaboni imiphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala. So okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi yindlela asefuna ukuthi ayenze ngayo, sifisa ukuthi ngabe kuthiwa uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke nxa kuyabe kuwukuthi kuzabe kuqhubekela phambili kusiba yinto leyo ukuthiwa yi-catch and release, kuzabe kusitili kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe i-justice abayitholi kulabo bantu abangama-perpetrators abawonayo abenza inkohlakalo eyiyo ebolise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhathini sakathesi. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla, akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniswa hhayi nje abadlwana.
UMnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu ube khuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekweLebhilithane. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lulobele izibhedlela zonke zikahulumende lusazisa ngale inhlawulo entsha, okwethuse abaningi besithi vele bangeke bayenelisa kusimo somnotho esiseZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Encwadini elotshelwe isibhedlela se-UBH elesitampa sogatsha lwezempilakahle, isigulane sokuzamele sihlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe, i-$15,000 andubana siphiwe umbheda ukuze selatshwe sihlala esibhedlela kungakhathalekile ukuba ngumuntu omdala kumbe ngumntwana. UMnumzana Matthew Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo, usole kakhulu inyathelo eselithethwe nguhulumende lokukhuphula inhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela.
Ngiyamangala nje mangisiza ukubana uhulumende utusekhweza kulaliswa kwabantu ezibhedlela nge-15,000 iponti. Ukuthi kambe labo bantu ileyo mali abayitshajwayo abantu beZimbabwe bezekuhluphekeni okungaka kwi-economy problems, abalakudla nabasebenzi, abalali, abanye bayagula ezibhedlela ngemikhuhlane yona le COVID-19, bonke lezihudo lezi ezikhona kobulawayo hayo esikade sesiqeda abantu kubana hambe uhulumende kakazweli yini laba bantu bani.
Unkosikazi Nomusa Sibanda ongumongikazi uthi kuyethusa ukuba bahola imali ephansi kulaleyo ezahlawuliswa izigulane esibhedlela.
Kathi ngibuhlungu ngendlela esengiphathwa ngayo i-government yethu ngu-employer especially. Ngibuhlungu ngoba thina as nurses were providing, we've been running up and down during the lockdown sisebenza sincedisa ku-COVID pandemic yona leyi, but i-government yethu ayisinaki. Instead we are the least paid. Into engizwisa ubuhlungu njalo etshengisela ukuthi i-employer kalandaba vele bakhwizile ama-admission fees to almost 15,000 a day. Imali esingayiholiyo lathi sinje. Lokhu kubuhlungu ngoba as it is now, they are now using the divide and rule tactic, trying to demoralize, to ukwenza abantu bebuyele emsebenzini. Sibuhlungu ngakho kakhulu khona lokhu ukuthi they are paying others that little allowance and others are not being given. but we have been working throughout the pandemic.
Olwana amalungelo oluntu umnumzana efincube laye uyalisola leli nyathelo likahulumende lokukhuphula indleko zesibhedlela.
Ukukhwela lokhu kusho ukuthi abantu sebezafela ezindlini ngokuba bekuvele kudula bebalutshwana benelisayo iningi livele lingenelisi. Nxa sekuphinde kwakhwela njalo njengalokhu sekwenzile kutsho khona ukuthi abantu lana bakade besenelisa sezikwenelisa inani labangenelisiyo selizaba yizigidigidi amamiliyoni abantu abazahlala ezindlini bangaya esibhedlela ngoba kungaselabe khona bazihlalele nje balinde ukufa. Yinto engafanelanga ibe khona elizweni noma yiliphi emhlabeni kutsho khona ukuthi sekufanele kube lenguquko isikhathi yiso lesi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukukhuluma ngodaba lokukhuphuka kwentengo yokwelapha abantu esibhedlela. Abogatsha lwezempilakahle labo bebengadobhi incingo size saya emoyeni bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe yiStudio 7 WhatsApp ngalolu daba. Kuncwadi ebhalelwe izibhedlela elizweni lonke jikelele lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lwethule inhlawulo ezehlukeneyo zalabo abadinga ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende ukulaliswa khona kanye lokuhlinzwa. Abantu abadala bengakalaliswa esibhedlela kuzamele baqale bahlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe, i-$15,000 e-deposit, abesezahlawula inkulungwane ezinhlanu zamadola ngelanga, i-$5,000 ukulaliswa esibhedlela. Umntwana othola ukuncediswa esibhedlela esezahlawula inkulungwane eziyisikhombisa nanhlanu, $7,000 engakalaliswa, kuthi engalaliswa ngelanga ezahlawuliswa inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye, $7,500 ngelanga. Umntwana olaliswa esibhedlela engelamzali kumbe umncedisi uzahlawula kulungwane ezinhlanu, $5,000, kuthi olomncedisi uzahlawula ingxenye yalokhu. Izigulane ezihlinzwayo bahlawula inkulungwane eyodwa, kuthi abantwana bahlawula ingxenye yalokhu kusiya ngokuthi uhlinzwani. Abadinga usizo lokwelamisa lokuhlela kuhle imuli bazahlawula inkulungwane ezimbili lengxenye, i-$2,500, okuyinhlawulo efana lokuhlolwa amehlo. Ababelethela ezibhedlela zikahulumende sebekhangelele ukuba bahlawule inkulungwane elengxenye, i-$1,500, uma ubeletha kahle hathi ngokuhlinzwa. Zinengi indleko ezehlukeneyo ezilotshwe kule incwadi elotshwe ngabogatsha lwezempilakahle ezizaqala ukusebenza ezibhedlela zikahulumende ngale inyanga. UZulu athi angeke afa azenelisa ukuzihlawula, okutsho ukuthi iningi labantu seliza kwehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Unina womkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekiwe emzini wakhe eChijikamakuni kogudu lamhlanje lapho aphelekezelwe khona zinkulungwane zabantu. Umkhokheli we-MDC thi uNkosazana Thokozani Khuphe yena laye ubehambile kodwa uphenduke esangweni ngemva kokuvinjwa ngabasekeli be-MDC Alliance. UChamisa ubikwa ebiziwe waphuma ukuthi ayekhuza abasekeli bakhe njalo angenise uMakhuphe labanye akade hamba labo kodwa wathola sebehambile. Emazwini akhanya abengokusola isehlakalo lesi, uChamisa uxwayise abantu ukuthi bafunde ukuhlalisana lanxa bengaboni ngasolinye. La ngamazwi agcizelelwe njalo ngumsekeli wakhe umnumzana Thendai Biti. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni yena obehamba loMakhuphe wasichasisela okwenzakeleyo.
Ngempela sifikile kobaba uChamisa uzokwazi ukuthi uthe kusenzeka le ngozi base beyafona bakuChamisa befonela uMakhuphe bemazisa ukuthi ana ingozi siyenzakele. Base beyambusa uzokwazi yini ukuza emsebenzini okubekwa kamama wasethi hayi ngizoza noma kanjani. Kubalulekile ukuthi ngikwazise ukuthi ukutshona kukamama kadokotela uKhuphe uChamisa wayekhona. Ukuchona ngababa uDokotela uKhopho uChamisa wayekhona. Bathe noma besenza lokho abakubiza bethi iunveiling wayekhona ubaba uChamisa. So umama uKhopho wasethi akungivumeli ke ukuthi mina ngingafika kakhulu sengitsheliwe ngengozi enje. So sasesiyaya ke lapho. Hayi sifike ngempela kukuhle ubaba uChamisa esitshela ukuthi sifike kuphi sithini senze njani. Safika ngempela masifika lapho sisamise imoto osecurity bethi hayi misani imoto la ukuthi besamazisa ukuthi sesikhona. Yikho lapha amayouth aqale khona ubudlwangudlwangu. So sase siyabona ukuthi hayi umsebenzi lo ngumsebenzi oqalathekile kakhulu lusuku lokubekwa kamama kaChamisa akumelanga ukuthi attention ibisisi bakithi ngoba bekuzolimala umuntu. So sase siya drive ke wasethu baba uChamisa uyacela ukuthi sime uzobuya angene emotweni lati bese yangena lati. So samlinda ke base bayazama be security konke abakuzamayo waseyabona umama uKhopho ukuthi lapha attention izosuka isuka emsebenzini bisiya bese kuyagcwala ngapha njalo bekungalimala nomuntu ngoba hayi ama youth ebengabambeki nje ububona nje ukuthi lana akulanto ezolunga ke. So ke hayi sasesitshela i-security ke lo baba uNkululeko Sibanda onguyokhulumela ubaba uChamisa ukuthi hayi ngicela limtshele ukuthi hayi hayi kungenani ngoba bese bekhulume vele umama uKhopho kulento efonini wamkhalela wamkhulumisa ubefisa ngento lobaba uChamisa ethi ufuna ukuza angene emotweni angene nomama endlini basalungisa ngalo amayouth bayahlalisa phansi. Sasesibona ukuthi hayi umsebenzi uzophazamiseka bese i-attention isiba ngapha.
Lo bekungumnumzana Galipani Phukeni isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla ze-MDC Alliance ngalolu daba ngoba bezingabambeki encingweni zazo. Live Talk namhlanje kuhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela udlakela osoliqhamuke kwele South Africa phakathi kwabashayeli bezimoto ezithwala izinto labantu zamaroli abadabuka eZimbabwe abasebehlala kwele South Africa abethuselwa ukubana baphume baphele kulelozwe. Likhumbule zihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yegciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafushane.
Inhloko kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uthi ingxabangxoza esanda ukuqhamuka elizweni lakhe ayisoze yenqabele ukwakhiwa kwedamu elikhulu emfuleni weBlue Nile River kuyo nale inyanga lanxa eleSudan lele-Egypt likhonona ngalolu hlelo. UMongameli Donald Trump weMelika uthi ukhululekile ukuthi aqhube omunye umhlangano lomkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un kulandela impawu ezikhomba ukuthi lelo lizwe alisazimiselanga ukusungula ingxoxo zezikhali zenyukliya.
Abashayeli bezimoto ezinkulu zamaroli abeZimbabwe abasebenzela kwele South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba abashayeli balelozwe sebesithi kabaphume baphele ngoba bengikela bakwenza njalo bazayifunda ivaliwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bangene emgwaqweni bayafadlanga nkotshana abatshayeli bamaroli kwele South Africa besithi kabasafuni ukubona ijola munye umuntu wokuza osebenza ukutshayela iroli. Bathi iningi lalaba batshayeli baselizweni ngokungekho emthethweni njalo bemukela imali encane. Ngesikhathi betshengisela, abanye babo bebedubula ngenkafula kufa emoyeni ngokwisixwayiso esikhulu kubatshayeli abavela kwamanye amazwe. Oh, umnumzana Dayton Mukwewa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwean Truck Drivers Association uthi njengoba abangabafuniyo laba becathama ezindleleni bebachaya nokuthisa amarole abo sebesebenza besesaba ukuthi bengabulawa loba nini.
Sithuke kakhulu ama local truck drivers bathi thina abantu bokufika sithathe imisebenzi yabo and bona bayayifuna and bazoyifuna nenkani bazosebenzisa yonke indlela ikhona ukuthi bathathe back imisebenzi yabo. Abafuni abantu bokufika bafuna bona kuphela badrive ama-truck wabo basebenze imisebenzi yonke particularly in the trucking industry.
Uthi izolo eJohannesburg kulo mtshayeli weZimbabwe otshayo kabuhlungu wathathelwa konke abenakho andubana irole yakhe itshiswe. Kweminye imfanekiso yabomabonakude omunye wabatshayeli bakwele South Africa okungatholakalanga igama lakhe uzwakala exotshanisa omunye wabatshayeli bokuza othe babona bevimbe umgwaqo watshiya irole yakhe wathi nyawo ngibelethe.
Hawu nangu umuntu ebaleka, hey nangu umuntu ebaleka, vimbani boy, hey ozani ozani, ibalekile le nto le man yer. Awunamanga anitshela umlungu wakhe azothatha naye iloli. Kusemnambithi la, siyamnambithi umuntu odakiwe, sabazi ukuthi kuyazatshalazwa bayabaleka bona.
Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezemisebenzi umnumzana Thula Sinxese uphikisana lalolu dlakela esithi bakhona abatshayeli bakwamanye amazwe abalemvumo yokuba selizweni abalilungelo lokutshayela amaroli la.
We cannot just quarantine ourselves from the rest of the continent. We can't just do away.
Ngeke sivele sifosha abantu bokuza bonke lapho ngoba abanye babo balelungelo lokusebenza.
Illegal people who have been employed without any papers from Home Affairs.
Umnumzana Nxese uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokukhulumisana labatshayeli laba ukuze kuphele lodlakela. Uthi South Africa ngeke yale kwemukela isebenza kwamanye amazwe kanti yona ifuna uyasungula amabhizimusi kulawa mazwe. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu weZimbabwe athi esabela ukubana angathwala nzima ukubuyela ukuyadlalela ezinkundleni nxa engatholanga usekelo lwemali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Othule ikomiti yababona ngezempilakahle phezulu kokuba kuyini okumele kwenziwe ukuze ilizwe leZimbabwe liqalise njalo ukudlala umdlalo wenguqu. Kuthini iningi lamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League yavumelana ukuba adinga usekelo lwemali. Ikomiti le ekhokhelwa ngudokotela uEdward Chagonda ithe kuyabe kumele abadlali behlolwe mihla ngemihla kusetshenziswa impahla ethile ebiza amadola kwelemelika angamachuma isithupha lanhlanu. Lokhu kuyabe kusitsho ukuba amaqembu kuzabe kumele akhokhe imali yedlula phose inkulungwane ezilithupha ezamadola aseMelika ukuze kuhlolwe abadlali abangamachumi amathathu kanye labaqeqetshi abalichumi. Bebuzwa zintatheli zemidlalo abameli bamaqembu amakhulu elizweni athele Dynamos kanye lele Highlanders bathe abangeke benelise ukubhadala imali engako. Njalo intatheli zindaba yezemidlalo uBongani Zoza uthi akungajahwa ukuphindela enkundleni imidlalo iqale ngomnyaka ozayo.
Iningi lamaqembu livele liyehluleka ukubhadala abadlali pho imali zokubhadalela abadlali ukuba behlolwe zingavela ngapi. Okunye kumele sikukhumbule yikuba ibhola kalidlalwa ku-PSL kuphela, njalo kuzigaba eziphansi yikho lapho kulamaqembu kwaqhuba nzima khona okokuthi vele le mali eyaphiwa abezifa inhlanganiso ye-FIFA angeke yenele. Ngokubona kwami kungcono ukuba kulindwe kuze kuqalwe ngomnyaka ozayo.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube utshele iphephandaba le-Herald ukuba amaqembu wodwa angeke lise ukubhadalela imihloliso leyo edingakala phambilini kokuba kubuyelwe enkundleni. Uqhubekele phambili wathi lokho kungenzeka kuphela nxa inhlanganiso yezibalisayo yeZimbabwe Football Association, ePremier Soccer League kanye leSport and Recreation Commission zingangenela. Isiphathamandla seChicken Inn uThawe Ngwahara laye uthe amaqembu adinga ukuphathiswa yizifa, ikanti labanikazi benkundla labo kuzabe kumele bedlale yabo indima kube yibo abahlanza inkundla ngokufafaza imithi ebulala amagciwane. Imele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Ntshanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika